Ikhomba South Africa elizodibana ne-Democratic Republic of Congo namhla ebusuku kudingwa iqembu elizaphusha lihlezi endaweni yesithathu kumncintiswano we-Africa Cup of Nations wona ofika emaphethelweni kusasa. Umncintiswano wenkinzi we-AFCON lonyaka ukhutshelwa kwele-Ivory Coast olandela iligi ye-South Africa. UThabo Ncube uthi iqembu leBafana Bafana linganqoba nxa abagadli balo bengasebenzisa amathuba abawatholayo.
I-South Africa ingathatha unumber 3 njengoba igame le edlileyo bake bazama ukuthi ukuthi bekore babe lama-chances abaningi kakhulu okuthi le-third place bengazama ukuthi belungisise ama-chances abo
hloso. Ubedlalela iqembu le-Toronto kusigaba sebulawayo Province Division 2 nyakeni ye-Rangdlovu uthi imbekwa yiyo ezahlukanisa i-South Africa le-DRC.
I-DRC izahamba ku-extra time siyoma-penalty. Seyizine ukuthi i-DRC i-South Africa yali-recover yaba-defender. So yikho kuzakwenza kuya khona ukuthi
indlundu ye-South Africa u-Grant Chikana soze yadlale namhlanje ngoba watshengiswa ikhasi elibomvu emdlalweni wabo le-Nigeria. Njalo umdlali weqembu le-East Rovers uMpilwehle Ndlovu uthi lokhu sekungalisebenzela iqembu le-Democratic Republic of Congo.
DRC yaba unumber 3 awinaseouth africa defense yalekho.
Odlalela iqembu lebulawayo City uNtando Nkosi Dube laye uthi iqembu le-Democratic Republic of Congo lizaphusha lisendaweni yesithathu.
Thuma ngaba ngunumber 3 DRC South Africa so far type of game ibona idlala ngayo ayi-attract kakhulu.
Umdlalo odlala kule Botswana uThabiso Ndlela uthi iqembu le-South Africa kumele linqobe ngoba limele wonke amazwe yaseningizimu yezwekazi lase-Africa.
Kumele isi-represente lathi njengoba siyayilandela njengoba umakhelwane ngaphume unumber 3 yaba ngcono lathi singaba yethu.
Amaqembu asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Africa athi le-South Africa lele-Democratic Republic of Congo adibana ngehola le-10 namhla ebusuku. Ikanti umdlalo wokucinga kulo mncintiswano ozakuba phakathi kwe-Ivory Coast le-Nigeria kusasa ebusuku ngehola le-10. Iqembu le-Nigeria likhangelele ukuthola inkezo ye-AFCON okwesine kuthi le-Ivory Coast lona likhangelele ukuthola inkezo le okwesithathu nxa linganqoba. Ngimele sibe sevemi kobulawayo ngingujoseph Njanje.